mina ngimanje ngingikhangela kwesinye isikhathi angiboni ihambelana nezinqumo zethu zezanu-PF. Lapha ngifuna ukukhuluma njenge-one of the members of zanu-PF futhi mina ngiyakwazi ukuthi ibandla lami mina engilisekelayo engililandelayo izinqumo zalo limi kanje and one of our wishes as zanu-PF was to try by all means ukuthi siguqule umkolomi lowo uvule ume siyenze izinto eziqondileyo njalo eziqhelileyo for the first time kube yi-new dispensation hathi ngokukhuluma ngamazwi kodwa nangezenzo pho-ke nxa sesibuyela